umnanga kwa uvele uyephuna ulungile lomuntu ikhuluma kunje nje kokulawayo kulabalandeli bethu abanye lapho kulo umzaca khona umzaca labanye bakhe laba bathathu bathesele umqala lokuthi yibo abenza umsindo ngesikhathi lesana okwaba khona abantu bejelisela ngokuqhezwa kwentengo yamafutha yenqola zomlilo bahambe ekhothi bagwetshelwa iminyaka eyisikhombisa bebesekhani sithe nhloko ezihlezi zukuzuku sezakuthiwa nampo sebesusiwe ekami sebesegrubhi lokhu-ke bephula ulingelo lomuntu okungakhulumekiyo laba bantu yizalana zakoBulawayo izihlobo zabo zikoBulawayo ake lingitsheli ukuthi ngodube esilalo phandle lapha kulenqola zomlilo ngemali eswelakalayo ukuthi izihlobo lezi zizafikela ngubani eHarare sonke siyazi ukuthi emajeni lapha kufela kudla so lezi zizalane ezinye lezi ezi hhayi sisithandazela nje ukuthi somandla angenele ngoba bazabulawa yindlala
abamajele bathi kungani bebahambise eHarare
sithe sikhuluma nabo basazisa ukuthi abamajele balelungelo umthetho uyabavumela ukuthi bajintshajintshe abantu and ndana kumelanga sibuze ukuthi bajintsheleni sase sifake isizathu sokuthi hhayi bo into esenza sibuze yukuthi laba abantu bahlala koBulawayo uzabahambise ebabona ngubani nxa sele seHarare ngikhuluma kunjenje baseHarare entunga esingakwaziyo ukuthi ukudla baza kubona ngaphi le nto ile mfuno zihamba zazithola ngaphi ngoba akula ozakwanelisa ukuthi agade ibhasi ngabo 500 bondi lawo uyefika eHarare lapho ozalala khona kakula umelele ukuthi uhambe ejele ufike ejele khona ngani kumele ubaphathele ukudla ukudla ngikhona ukuthenga ngani imali yonke iphelele ebhasini so kuphunyiswa bana ukuthi umnanga kwawuvele uyephula ulungelo lomuntu kuleli lizwe kulezi nsuku asifela malungelo.